atshengisela ukuthi-ke uzulu wezimbabwe ma angamanyana iloba yini afisa ukuthi ayenze iyenzeka. Okuqakathekileyo ukuthi uzulu amanyane. Nxa uzulu emanyene kuyasebenzeka konke asiya kufisayo, akuba lula kakhulu. Kodwa-ke nxa uzulu engamanyananga akula nto angayenza. Yikho kufana-ke lo mnyaba wenkuni ezibambeneyo kumbe ngithi umthanyelo. Umthanyelo awungeke uqamule nxa unjalo utshani bubambene, kodwa kutshani ngabukhipha munye ngabunye yenelisa ukuthi ubuqamule. Yikho kwenzakala eBafokeng Stadium kutshengisele sibili obala ukuthi hatshi uzulu wezimbabwe angamanyana, ulakho ukuthi anqobe, ulakho ukuthi asenze izifiso ayabelazo.
Bakhona njalo abathi bona okwenzakale eBafokeng ikuzonda kwabantu abazonde ngenxa yokhetho, indlela impumela ehambe ngayo, sebebona sokufana lalokhu okwenzakalayo enkundleni yomdlalo wenguqu. Ukubona njani wena lo
mdlalo wenguqu phakathi kwamaqembu athi Highlanders le Dynamos? Awubi ngumdlalo wenguqu, kodwa ke kuba ke ngezepolitika. Yikho lapho ke abalandeli be Highlanders, abantu bemagebheleland, abantu bakobulawayo, abayabe becabanga umbhuqazwe lapho abantu bakulo mhlubo lwelizwe ababulawa khona ngesikhathi senesana esisaziyo esegugurawundi. Yikho lapho abantu abatshengisela khona inzondo yabo lokungathandi kwabo uncindezelo, kuncindezelwa abantu abavela kulo mhlubulo. I-Highlanders ingadliwa yi-Cape United, i-Highlanders ingadliwa yi-Manica Diamonds lasozithole kulo dlame, kodwa i-Highlanders ingadliwa yi-Dynamos abakuthathi njengomdlalo wenguqu, kodwa bakuthatha njengokuthi banqotshwe yisitha. Yikho sinanzelela-ke sibona kusuka kube lo dlame khona. Unompembelayo usuke-ke waphambanisa kakhulu wangani-ke ufeva-ke iqembu le-Dynamos. Kubalandeli-ke beBhoso-ke kuyabe kukhanya kuyikuthi ubuntu babo yibo sobuhlukunyezekiwe, ubuntu babo yibo sobudiliziwe, akusiwo nguqu kuphela, kuningi okuyabe kusenzakala. Siphuma kukhetho olutshontshiweyo kwabanye abalandeli benguqu, abalandeli be-Highlanders. Kuyabe sekuyisikhathi sokutshengisela ukuzonda khona lokungahlaliseki, lokungazwisisi, lokungathakazeleli okwenzakalayo ngesikhathi sokhetho. Konke lokho bakutshengisa-ke kumdlalo wenguqu-ke, kakhulu nxa iqembu le-Highlanders linqotshiwe. Yikho sikubona kusenzakala lamhlanje akumangalisi. Umdlalo we-Highlanders le-Dynamos awube umdlalo wenguqu, kodwa-ke kuba ngezopolitiki, ngezepolitika njalo kuphinde kube ngezemihlobo. Yikho ngizwa-ke ingoma ezihlatshelwa-ke abalandeli be-Highlanders, mina ingoma ezihlatshelwa abalandeli be-Dynamos. Yebo, kuyizingoma-ke ezitshengisela-ke imihlobo yabantu, kuthuka imihlobo yabantu, okutshengisela ukuthi hayi imidlalo leyi-ke kuba yimpi, akusomdlalo wenguqu. Yikho-ke kobulawayo kwabalandeli be-Highlanders ngowabo umbono la ukucabanga kwabo, iqembu laba kumelanga linqotshwe lapha ekhaya. Ikanti labe-Dynamos ngokufanayo elabo iqembu labo akumelanga linqotshwe-ke i-Highlanders. Linganqotshwa yi-Cape United, linganqotshwa iloba yiliphi iqembu mbo-Chicken Inn, kakubi lo dlame.